sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla zinhlanu kuNhlolanja 2020 ngentungameli Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, abakhokhela ugatsha lwabatsha kuZANU PF umnumzana Louis Mathuthu, umnumzana Godfrey Tsenengamo loPupuraito Garepi bamiswe ukuba ngamalunga ebandla namuhla ngemva kokwethesa umcebisi kamongameli Mnangagwa amacala enkohlakalo. Sizalethulela ukuphume embikweni oqakathekileyo owethulwe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Abenhlanganiso ezimela amalungelo kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo kobulawayo babuthanise izakhamizi banxusa lengcitshe kwezemithetho ukuze bahluzisise inguquko efuna ukwenziwa kusisekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokhela ugatsha lwabasakhulayo kuZANU PF umnumzana Louis Mathuthu, umnumzana Godfrey Tsenengamo lomnumzana Pupuraito Garepi baxotshiwe kuleli bandla namuhla ngemva kokwetheswa umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei amacala enkohlakalo. UTsenengamo lo Mathuthu batshele intathelizindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei kumele abotshwe ngoba enguye ingqungquthela ebulala umnotho weZimbabwe ngenkohlakalo. Vethe senjalo umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Musarara lo mnumzana Billy Rottenberg owenkampani yeGreen Fuel amacala afanayo. Kodwa inkokheli yeZANU PF ithethe isinqumo sokumisa uMathuthu loTsenengamo ukuba ngamalunga ebandla okomnyaka udaba lwabo lusacwayisiswa emhlanganweni wedale leZANU PF Politburo oqhutshwe namuhla. Leli dale lithe ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala uMathuthu loTsenengamo batshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Lithe lanxa lingavumelani le misebenzi yenkohlakalo kalisoze livumele amalunga ebandla esiyanga nxanye. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court namuhla wethule isinqumo sokuthi umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga kamelanga abuyele endlini lapho okuhlala khona umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngoba lokhu kungafaka impilo kaChiwenga engozini. Umahluli uJustice Kwenda uthe njengomuntu owetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga akwenzi ukuthi umbayiwa ayehlala laye. Ngokunjalo uthe kumele ahlale endlini kanina eGlenlawn amacala akhe eze ephele ukuthoniswa. Kudaba lokucela kwakhe ukukhululwa ngemali yesibambiso kwelinye njalo icala uMahluli uthe uzacwayisisa isicelo lesi ethule isinqumo sakhe ngolwesihlanu. Umbayiwa ubotshwe okwesibili ngomgqibelo esetheswa icala lokuhlankala umlizane wabantwa bakhe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule umbiko wakhe ophathelane lesimo selizwe owe State of the Union address izolo wazichaya isifuba esithi phansi kombuso wakhe uZulu sephila ngcono ngoba edale imisebenzi ebangele ukwehla kobuyanga. UTrump wethule amazwi la phambi kwedale lephalamende kulokufuthelana okukhulu phakathi kwakhe losomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi ongowebandla eliphikisayo elamaDemocrats. UTrump wale ukuqhawula uPelosi kwathi uPelosi laye wadabula amaphepha abelombiko kaTrump abantu bonke bebukele. UTrump uqale ngokuzincoma esithi eminyakeni emithathu esembusweni usevuselele umnotho wahlenga labantu abaningi phakathi kobuyanga njalo wasungula imisebenzi athi yayidilizwe nguhulumende kamongameli Barack Obama.
Jobs are booming, incomes are soaring.
Imisebenzi iyanda, imiholo yabantu iyakhuphuka. Ubuyanga buyehla, ubugebengu labo buyehla njalo ilizwe lethu selihlonitshwa njengakudala.
America's enemies are on the run.
Ucele njalo amalunga edale lephalamende ukuthi ethule umthetho oyehlisa intengo yamaphilisi ngoba edula kakhulu.
I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices.
Ngikhuthaza amalunga edale lephalamende ukuthi aphume lomthetho oza kwehlisa intengo yamaphilisi. Umongameli Trump usole njalo abantu abangena kwele Melika ngaphandle komthetho esithi abanye babo yizigebengu ezidala amacala agoqela ukubulala.
Just 29 days ago, a criminal alien freed by the sanctuary city of New York was charged with the brutal rape and murder of a 92-year-old woman.
Kulesigebengu esasikhululwe lidolobho leNew York esabotshwa setheswa icala lokudlwengula lokubulala ugogo oleminyaka engu-92.
His victim.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika ababukele umbiko kamongameli Trump. Omunye wabo ngumnumzana Gary Twala Jackson yena ohlala edolobheni leTexas.
Uze wanikeza izibonelo ngezigameko ezimbi ezenziwa ngabantu bokuza ngapha kodwa akazange wawuvula ngamanyala ayenziwa ngabantu balapha abazalwe bakhulela lapha kwele America.
Uthembise njalo ukufaka imali enengi emakolishini lasemanyuvesi abantu abamnyama ukuze bathole imfundo ephezulu bapase. Ubona lokhu kumtholela usekelo yini abantwini abamnyama kuyiwa nje kukhetho ekupheleni komnyaka?
Cha, angikubone lokhu kumtholela abantu.
Omunye njalo obebukele ngumnumzana Dan Moyo yena ocubungula ezombusazwe.
Ubekampena, ubekhulumela ibhesi yakhe, kukhona kodwa obekungamnandanga ngoba sibone uma efika uNancy Pelosi etuzama ukumchawula wavele wabheka eceleni.
Abebandla eliphikisayo elamaDemocrats labo bethule umbiko wabo bephikisa akukhulumileyo. Usiba lukhulu wesabelo seMichigan unkosikazi Gretchen Whitmer uthe lanxa umongameli Trump esithi uhulumende wakhe usungule imisebenzi, baningi abantu abangelayo leyo misebenzi.
Not everyone in America has a job with health care and benefits.
Ayisuye wonke umuntu eMelika olomsebenzi omupha inhlelo zokufinyelela ezempilakahle lezinye imfanelo. Yebo, abaningi balemsebenzi kodwa bahola imali encane engeneli lutho ngenyanga. Akulandaba ukuthi umongameli Trump uthini, okukhulu yikuthi uZulu uthwele nzima.
American workers are hurting.
UTrump kazange akhulume lutho ngezwekazi leAfrika. Kazange njalo alulokothe udaba lokuthonisiswa kwakhe ngamacala agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazo weMelika kanye lelokuvimba isandla sedale leCongress ngesikhathi liphenya leli cala.
Lalela
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Itale le Senate eMelika namuhla liza kwethula isinqomo salo sokuthi uMongameli Donald Trump akalacala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana laye. Ibandla lama-Republicans lizimisele ukwethula isinqumo lesi lobanje amalunga ebandla lama-Democrats sithi icala leli kalithethwanga ngemfanelo ngoba akubizwanga abafakazi. Bathi omunye olobufakazi obezimisele ukukhuluma ngalolu daba kudale leli ngumnumzana John Bolton. Yena othi uTrump wamvezela inhloso yakhe aze amise ukunikwa kwele Ukraine izikhali esenzela ukuthi livikele umhlaba wonke jikelele ukuthi selihlolisisa okwakusenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, yena owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagesi kwele Ukraine okuthiwa yayisenza imisebenzi yenkohlakalo. Abakubandla lama-Democrats bathi kunengi kakhulu okufihlwa nguTrump besithi wasebenzisa iwofisi kamongameli ngendlela engayisiyo ngokwenza lokhu. Bathi wavimba lokuthi kube labafakazi edale le-House of Representatives elalihlolisisa lokhu akwenza kwele Ukraine. Abanye abakubandla lama-Republicans bayavuma ukuthi uTrump wenza ukungekho emthethweni lobanje besithi kabasoze bevotele ukumsusa esihlalweni. Bathi icala leli kalisungulwanga kuhle ngama-Democrats. Wakhokhela idale le-House of Representatives njalo ekubandla lama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi lomunye wakhe kusenethu umnumzana Chuck Schumer. La balandeli bebandla leli abaningi bayakuphikisa lokhu. UTrump uthi okwenziwa ngama-Democrats kufana lokudinga umthakathi libalele. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe.
Ye masikhangela ama-numbers abalawo ama-Republicans ngoba kuzoya ngokuthi olabantu abaningi ngubani, and siyazi ukuthi Senate i-controlwa ngama-Republicans balama-members awufika u-57 compared to ama-Democrats. So ukuthi ama-Democrats akwanisa ukuthi babuthane bakwanisa ukumxhosha uTrump kuzomele bawine ama-Republicans amaningi kakhulu, and akutshengisi ukuthi kunjalo, asikaboni lutho olutshengisa ukuthi kungenzeka khona lokhu ukuthi ama-Democrats angathola amanye ama-Republican senators ukuthi bavotelabo ukuthi uTrump akhishwe esihlalweni.
Siyabona njalo-ke ama-Democrats ayifuna ukuthi kube labafakazi kodwa kusayenziwanga konke lokhu. Ngakho-ke nxa besithi kalacala kuyabe kusijoni khonokho.
I think khona lokhu ukuthi abafakazi ama-Republican avotele ukuthi kungabi labafakazi khona ngokwakho kuyatshengisa ukuthi hhayi vele ngempela-mpela abazimisele ukuthi axoshe uTrump umsebenzi. Kodwa esikubonayo ukuthi ama-Democrats kakhulu ayagcizelela ukuthi yona lolu daba lokuthi bangavumi ukuthi kube nabafakazi khombisa ukuthi kukhona uTrump awufihlayo, kusho ukuthi ngezinye indlela ulecala alenzayo angafuni ukuthi laziwe umphakathi. ngoba bathi mangabe ebengela cala ngabe ebengeke ale o alise abafakazi ukuthi babuye ngoba mangela cala olachabe umsisaba so ngezinye indlela ama democrats ayakusebenzisa wona lokho ukugcizelela ukuthi besi right thina ukuthi umuntu lo lecala ngoba nakho liyabona uyazi ukuthi kube lobufakazi.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abinhlanganiso ezimela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo kobulawayo babuthanise izakhamizi lengcithi kwezemithetho ukuze bahlaziye kabanzi inguquko efuna ukufakwa kusisekelo sombuso ngabebandla lezano PF. Kubika obathabile Masuku.
Embuthanweni walamhlanje kuvele ukuba kukhona okuhle lokubi kulinguquko efuna ukulethwa ngumthetho weConstitutional Amendment Bill. Iningi likaZulu lisithi abakusayibo abaphiwa amandla amaningi kulinguquko hathi izifiso zabaningi. Omunye wabakhulume embuthanweni lo oligqwetha njalo engomunye wabasekeli bomkhokheli webandla eliphikisayo ele MDCA umnumzana Welshman Ncube uthi okuhle ngalinguquko kulutshwane.
Ngani kuhlanyana yikuthi i-representation yabo mama ade kumele iphele ngo-2023 e-parliament izaqhutshekiswa isiyaphambili for another iminyaka eminye lichumi 10 years to 2033. Then okunye ngathi kuhle ukuthi hayi kube le provision ukuthi abontanga labo banikwe ama-seats angu-10 e-parliament.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ, umnumzana Gordon Moyo, uthi uhulumende akumelanga agijimele ukuguqula isisekelo sombuso engakaqondisi imithetho engaphansi kwaso.
I-Constitution ye-Zimbabwe eyayenziwa ngo-2013, kwakufanele kwenziwe i-realignment zama-acts of parliament. Lokho esilama acts of parliament amadala amanye ngawe Rhodesia kaSmith ama-1930s. Uhulumende kumele athathe isikhathi athi realign imithetho yeParliament yonke alandele iConstitution engakaqalisi ukugambela isudo entsha. Kanti ungathenga isudo entsha iqala ngokuyigambela njani?
Unkosikazi Latricia Mumba oligqwetha njalo engomunye okhulumele zakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu asukume avikele isisekelo sombuso.
Ama amendments lawa asibisela emuva konke kade sesikwenzile ngokuya phambili ngeconstitution ka-2013 sesikubisela emuva. They wasesibuyela ku-situation okwakuthi upresident nguye owayeyi-center of power instead of ama-principles esithi separation of powers. Kuzayenziwa ama-parliamentary consultations lapho abantu ababe bethunywe ngukhulumende ukuthi bezoconsulta with the public. I-public kuyabe kumele labo bephume bebuye kuma-meetings lawo bekhulume imbono yabo.
Omunye wabaqoqela umhlangano engumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development unkosikazi Samkeliso Khumalo uthi baqoqela umhlangano ngenjongo yokunikeza uZulu ithuba lokuthola ulwazi ngalokho okwenziwa nguhulumende.
Sibone kufanele ukuthi sixoxisane ngodaba lwe-constitution amendment le esithebuliwe ukuthi at least uZulu abekwazi ukuthi kathi kumemetheni ku-amendment le uZulu aziswe kwenzela ukuthi labo bathi nxa ma-MPs evuya bezoxoxisana labo baphatheke belolwazi ukuthi kanti kumenyethweni ku-amendment le.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo e-Small City Hall njalo iningi likaZulu lalabo abebekhulumisana loZulu lithi ukutshintshwa kwesisekelo sombuso akumelanga kuvunyelwe imithetho yelizwe ingakalungiswa. Abanye njalo bathi lokhu kufana lokuthunyela izigamba empahleni entsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Kimberly Bebe ohlala eBilitane. UMabebe usebenza kwezempilakahle njalo sixoxa ngegciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abaphose bafike kumakhulu amahlanu 490 kwele China. Leli gciwane selihlasele inkulungwane lenkulungwane zabantu njalo kwamanye amazwe agoqela eMelika leBilitane. UMabebe uthi lanxa esuthiseka ukuthi eleBilitane lilalo ikhono lokwenqabela leli gciwane, kaboni eleZimbabwe lalo lisenelisa ngomumo osezibhedlela.
Yeah, igciwane leli le-coronavirus ngade ngibala lapha kunews ze-BBC besithi kufunakala imali engange 1.6 million pounds ukuthi bedevelophe i-vaccine. And so far lapha e-UK ukuthi bale China le-equipment ephezulu ukuthi vele ama-diseases angikhona bayahle bawa-control engamemetheki. So already abantu bangikhona bayabafaka kwendawo ezifihlekileyo ukuthi abantu bengaphumi besabahlola ukuthi balalo lona lelo igciwane. So lapha elizwe leli inotho yalo iyalivumeli ukuthi nxa kungaba ligciwane bayehle begijime khonapho behle bezame imizamo ukuthi igciwane laleli lingamemetheki.
Ekhaya uhulumende uthi kulabantu abangafika amakholo amahlanu abake baba semazweni lapho okulegciwane leli. Ngokunjalo uthi abezempilakahle bahamba ezindlini zabantu laba nsuku zonke ukuyabahlola. Ungathi yindlela eqondileyo na leyo engenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane?
By right, vele abantu bona laba kumele bebehlala ezindaweni ezinjenge kuthiwa ngama-infectious diseases controlled area, ukuthi umuntu uyavalelwa kuwodi engavunyeli ukuphuma abehlolwa khonapho. Lokhu kokuthi bebe besiyahlolwa ezindlini kunzima ngoba ngeke ubekwazi ukuthi umuntu yena lo uyasuka aphume yini kumbe aye esitolo ukuyathenga something. And into ekhona ukuthi sebethestile yini abantu bona labo bathole ukuthi balegciwane yini lona leli le-corona kumbe bayikucabangela ama-figures abo how accurate are they. Lapha e-England umuntu bayahle bemtheste khonapho nxa bemcabangela ukuthi kulama-symptoms uyahlahamba esibhedlela bemtheste behle bebona ukuthi ulalo igciwane kumbe ngalalo. Kodwa lokho kweZimbabwe kulama-facts and figures yini kumbe ngokokucabangela.
Njengomuntu osebenza kwezempilakahle, ubona angani lapho abaza kwenelisa ukwenqabela leli gciwane bathole umuthi wokulelapha, liyabe selidale umonakalo onganani?
I think kuya ngokuthi ilizwe lelizwe likubamba njani wona lowo mkhuhlane, ngoba ngabona la that day World Health Organization sebeyenze ukuthi umkhuhlane lo ube yi-global health issue. So lapho into ezahluphayo ukuthi amazwe angelamali okukwanisa ukuyenza imithi yokuthi benqabele igciwane leli yibo abazathwala nzima kakhulu. Kodwa amazwe lawa alemali abalemithi ephambili nemitshinatshina yonke yonale yokuhlola ephambili yibo abazeyenelisa ukuthi igciwane leli bengani bayalimimethisa. Iproblem yona leyo yokuthi ama-African countries anjengaweZimbabwe ama-government ethu ayehluleka lokudila lezinto ezinye ezincane xa sekule gciwane elingaka kulusizi kakhulu. And it's worrying because uyazuza ukuthi baza kukwanisa yini na.
UNkosazana Kimberly Bebe isizalwane seZimbabwe esisebenza kweleBilitane. Kusenjalo ikomiti eholwa ngabaphathintambo bakahulumende ibikwa ibithe kwaqa namuhla ntambama eHarare icubungula indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus leli lona eliqhamuke kwele China kumaviki ambalwa edluleyo. ugatsha lwezempila kahle luthi abazatholakala beleciwane leli bazasiwa esibhedlela seWilkins leseBeatrice Infectious Disease Hospital eHarare ngesiphangiphangi. Ngaphambilini kwalomhlangano umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uhlangane lesiphathamandla sikahulumende weleChina ehofisini yakhe eHarare becubungula indlela zokuvikela ukusabalala kwaleli gciwane eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe abantu makhaza balolwazi ngegciwane leli na.
Abantu bakobulawayo lezindawo nje ezisabhekele ubulawayo ulwazi abalalo ngecoronavirus le baluthola emafonini. Akukacaci kuhle ukuthi uhulumende usenze imizamo bani ukuze abantu babe lolwazi. Ngoba sokumele unathi asikhuluma ngalesi sikhathi mhlawumbe ezikolo ngabe sokube le mikhankaso ezayo sibili, ngoba lapho kungaba lo hlupho khona, ngoba abantwana babe baningi ngesikhathi sinye ezikolo. Sikhangele futhi lokuthi kumele ukuthi nxa abantu befike ezibhedlela baboniswe ngalowo mkhuhlane banike ulwazi kuzo zonke nje indawo besigangane ukuthi ngabe kuya ukuthi sokufika lesi sikhathi uhulumende sethe wakhankasa kakhulu, kube le milayo zenjalo izimo ezitolo nxa abantu befika bezothenga babone ngisho kule nto enjalo ngenxa yokuthi umkhuhlane ubhakha kakhulu nxa abantu bethe baya baningi ngasikhathi sinye endaweni eyodwa.
Ngokubona kwakho isimo esisezibhedlela kanye lamakliniki ecouncil akobulawayo, ubona ingani engenelisa yini ukulwisana laleli gciwane?
Sikhuluma nje kathesi ngithemba siyakunanzela ukuthi izibhedlela zethu for isikhathi eside kathesi odokotela abaningi kabakho, njalo ungahambe ezibhedlela amanesi akasebenzi kuhle ngoba lokhu besanikana amathuba okusebenza kathathu for zenezii. Okungenzakala ukuthi mhla ungaqhamuka igciwane le-coronavirus lifike lisabalale kuleli lizwe, singahlangana lohlupho olukhulu ngoba kafenelisi ukuthi iselaphi imikhuhlane vele esilayo kwakhathesi, kwathi uma ungaso ufike waba lalowo menethela ngesikhathi esifitshane. Ngokubona-ke njengenhlanganiso esikunanzelayo ukuthi kusamele ukuthi uhulumende ngezibhedlela zonke ngezecouncil zilungiseyile sikulokuzwayo, ngoba kungenzakala futhi kakukangenelize njengoba kathe sizokhulunywa ngokuthi bakhona abantu prophet abangaba ngamakhulu amabili siya phezulu abalokhu besananzela ukuthi bangabe bengelawo kumbe bengelawo. Kungenzakala ukuthi baningi kumbe bakhona asebelawo vele, kungaba lohlupho olukhulu kakhulu ngoba izibhedlela zethu kwakhathesi zisakhula azikami kuhle. Ngingasikhuluma ngezemithi azikami kuhle, ngingasikhuluma futhi ngokuthi abantu abasebenza ezibhedlela baningi okunganani, njalo bakhona yini odokotela ngolo sacina bengantu abadonsa inyawo.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwa ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba bengelamali yokuthenga leyo mpahla. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Sinandelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifayi ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ezithengiswa ko-Edgars ziyabe zisho ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalment ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifayi ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetheliswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokeki bekugqokeki. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini, singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke, so yizo ezilastayo, yizo ezilinde, yizo ezihlala isikhathi eside. Asila-allowance yempahla njengabonesi, ungananzelela nto nesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba beze-TF balabo-uniform allowance izinto ezikathule banika imali yokuthi bathenge, thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topics labo Edgar izindaba power cells ukuthi sithenge othisha somele beye kokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zokuya emsebenzini and they are saying that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa.
Xa ungena ko-Edgar isigqoko somuntu ongumama athe singama 600-700 bonds.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowe PTUZ kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngentungamili inkomo.